Kwaku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 14 kuMbandula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wecholera seliqonge lafika kumachumi phose amathathu i-28 osokwenze abenhlanganiso zamagqwetha lwela ilungelo loluntu bathi bazimisele ukumela imuli zabalahlekelwe izihlobo okuqheza uhulumeni emthethandaba. Ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini ole-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala kwekholera ngumphathintambo wezemali kudala inkulumo. Elemelika lithi kalisoze lesile izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF. Lokhu ikwethule izolo kusihlwa edale le-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo we-Studio 7. Umkhuhlane wekholera ubikwa usufikile edolobheni lakoBulawayo. Kulabantu abathathu asebehlukaniswe lomphakathi kuleli dolobho abacatshangelwa ukuthi balawo. Sikhuluma nje inani lasebebulewe ikholera seliqonge lafika kumachumi ephose amathathu i-28 osokubangele ukuthi abomanyano wenhlanganiso zamagqwetha alwele ilungelo loluntu bathi bazimisele ukusiza imuli zabalahlekelwe izihlobo labangane ngenxa yomkhuhlane wesihudo sekholera. Ukukhweza uhulumende emithethandaba isethusa umlando wokubangela umonakalo oselizweni wokuqhamuka kwalo mkhuhlane. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lethathele izindaba owenzelwe emahofisini eZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ngaphansi komanyano weCivil Society Health Emergency Response Coordinating Committee. Lomanyano ubunjwa zinhlanganiso ezibalisa AS Citizens Health Watch, Chitungwiza Manyame Rural Residents Association, Community Alliance, Combined Harare Residents Association, Community Working Group on Health, Harare Residents Trust, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, kanye le Zimbabwe Lawyers for Human Rights. Umkondisi wezethelechara, Unkosazana Rose Hanzu, uthi balindele uZulu ukuba alethe izikhalazo zakhe ngokwenzakala kudaba lwekholera ukuze bathathele uhulumende amanyathelo ngoba yebeka impilo zabantu engozini engabanakekeli.
The constitution is very clear. It protects certain rights.
Isisekelo sombuso sicacile silondoloza amalungelo oluntu athize. Kulelungelo lokuba umuntu ahlale endaweni ehlanzekileyo, kodwa nxa impompi ezithwala ingcekeza zithe zadubuka kusobala ukuba kawukho endaweni ehlanzekileyo. Nxa ungenelisi ukuthola amanzi ahlanzekileyo, uyenelisa ukusa iziphathamandla zikahulumende emthethwandaba zitsho ukuba kungani kungaleyo ndlela.
Omunye wabaphatheke kwezokukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu, umnumzana Charles Nyoni, uthi uvumelana lokuchiwo yilezi nhlanganiso.
I-government kanye ne-council kumele umsebenzi wayo ngoku make sure ukuthi abantu impilo yabo igcinekile kuleli lizwe lethu laseZimbabwe. So nxa bengasebenzi kahle bonke njalo bedonselana njengoba sibona i-council ikhokhelwa ngelinye ibandla, i-government ikhokhelwa ngelinye ibandla, abantu thina yithu esisafayo ngoba yithu esilezihlobo ezibhubhayo njalo yithu esilayingane ezigulayo. So kuqakathekile sibili ukuthi i-government kanye ne-council bilane basebenze baqedele lidaba ngokusheshe.
Umnumzana Nkosikona Dibidi uthi uhulumende nguyo lomlando ukulondoloza izizalwane zakhe, hathi ukuba abelokhe ekhongozela kuZulu munye yena ovele ethwele nzima ngenxa yesimo somnotho.
iviki ayiphele umunye ngaphuma ngawaya kwelinye ilizwe. So esizibuza khona ukuthi kanti na abantu bebhizi beboda boda bethenga lezi moto ezinja okuyikho okuqakathekileyo empilweni zabantu kuyini? Abangathi sibili abakukonsider nje ukuthi into eqakathekileyo ebantwini kuyini? Nxa into ezinjengabo cholera sozilonke zisi-affecta njengelizwe kutsho ukuthi uhulumende wethu akazimiselanga ukubusa abantu, akazimiselanga ukuncedisa abantu, akazimiselanga ukuthi asebenzisane labantu.
Wengeza uDBD ethi kungakho esola inkulumo kamphathi intambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube osekhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba asize laye ngokuncinyane alakho ukubuthanisa imali yokusebenzisa ukulwisana lomkhuhlane wesihudo sekholera.
Isikhwama nxa singelalutho, mboni ngani uthi uzama ukusitela ukuthi nje isikhwama asilalutho? Nxa isikhwama singelalutho kumele sizame ukudinga, and nxa sidinga at least sesizamile lathi ukuthi sibe sibhadala amataxi kuqalisele khona lapho. Abantu sebefile 25 kulusizi kakhulu ngoba ikholera somkhuhlane lwana ongathi sifuna ama-specialist amangalisayo. So asonto engumkhuhlane omangalisa kakhulu, but sitshengisela nje ukuthi uhulumende kagwanisanga ukuyenza abathi infrastructural development endabeni yamanzi le. Asondaba yanamhlanje ye-in-ye out sitshona sizwa ngecholera, kusuka kudanise kakhulu ukuthi sokumele sicontribute ukuthi sincedise kuleyo cholera abantu besife iminyaka yonke le isikhanye.
Abenhlanganiso lezi bathi bayamkhumbuza uhulumende ukuba kungumsebenzi wakhe ukunakekela impilo kahle kaZulu kanye lokubona ukuba uphila impilo engcono. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ukusenjalo, ukusungulwa kohlelo lokudinga imali emphakathini ole-crowdfunding ukuphathisa imizamo yokuvimba ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube sokudala inkulumo. Abanye besithi leli nyathelo liyamulekeka, kodwa abanye besithi uhulumende undebembili ngoba ichaphaza imali ngakwelinye icele abesedinga imali. Kodwa amankampani labanye abangafuni ukuziveza babikwa bephathise isikhwama ngemali eningi. Inkampani yencingo ye-Econet siphathise isikhwama lesi ngamadola ayizigidi ezilitshumi $10 million, kuthi ugatsha lukamongameli ole-presidential office lwaphathisa ngemali engamadola azinkulungwane ezilikhulu $100,000. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi we-Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Iqiniso uyembona ngathi kuyinto enhle ukuthi sibona umphathi ntambo usevele seyingena emgwaqweni esebenzelana labanye ukwenzela ukuthi uduvo lomkhuhlane lokukholela lungisiswe. Yinto enhle ukudinga izindlela ezijeneyo ezokudinga izimali ngoba kulabanye abangaphandle kwelizwe abangafuna ukuncedisa izihlobo zabo esekulenzila lapho kulomkhuhlane khona.
Kodwa sibone abantu ebulenjini bokuxhumana lapha bengani bayasola inyathela lelo besithi kathi sesizathiwa sikhiphe imali thina sibona kuthengwa izimuta lokuphathisa unkosikazi Grace Mugabe lokunye kunjalo imali ingahanjiswa ukuthi iphathisa abantu bekholera. Wena ukubona njani khona?
Yikho phela antsho sokuvelise ukwenzakala lapha sesikhangele sikhangelela ukuthi izinto ezimbili. Umuntu odinga imali ebulenjini nguMthuli Ncube lobhataya mona. Umuntu owabhilida imali kungakabi le cabinet entsha ngomnangagwa ye kulungile indlu yethu iyatsha kule nyoka endlini labantu. Kungaba ngcono ukuthi silungisise udubo lolo olomkhuhlane. Sizakhuluma ngayini ngakho lokho usungesela mkhuhlane ye iqiniso. IZANU-PF vele IZANU-PF ibhilize izimali, yikho ke kudinga ukuthi kube lo mphathi ndamonye ngomncube okwaziyo ukubamba izimali. So okwakhathesi indlu yethu iyabhebha kakulungisiswa komkhuhlane. Lokho kwe-accountability siyakhalakhala ngakho umkhuhlane sihambile.
Ubona ngani isikhwama lesi sizathola imali eningi yini engavela kuZulu mathupha kungasiwo mankampani?
Amakampani lawo yatho yiwa sazi ukuthi amakampani amaninginingi active bebekhipha izimali, kodwa kulabanye abangafuni ukwazakala ukuthi bakhiphe izimali abazafaka ngizi. Angikhole ukuthi nje ingaba yimali eningi kakhulu, kodwa kakube le thuba uZulu weZimbabwe amakampani labo labantu abangaphandle kwelizwe. Mina ngibona ngathi into enhle luba ungaze kukhutshwe i-$500 iyanceda ngoba iyathenga amanzi, ithenga imithi. Leyo imali abayizuzayo izazi umsebenzi loba iyinlutshwane.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Yebo 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 ntswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngokukhathi lethu ele VOA Ndebele.
EleZimbabwe libhekane lokusilela okukhulu kwengqoloyi ngemva kokwehla kwesilinganiso esiseziphaleni ngesikhathi ilizwe libhekane lolunye udubo lokuswela idola leMelika lokuyithenga kwamanye amazwe. Lokhu sokudale ukukhwezwa kwentengo yesinkwa sona esikade silidola elilodwa leMelika. Sona sesilidola lamasenti alichumi, idola 10. UKitson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabatholayo eGrain Millers Association of Zimbabwe bathi sebecele usizo ebhanga elikhulu lesizwe eReserve Bank of Zimbabwe lwezigidi ezilishumi lantathu zamadola ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe. Udubo yikuthi abacholayo babikwa benesikwelede lapho abathenga khona ingqoloyi, irayisi kanye lesawudo sezigidi ezingamathumi ayisinagalombili lasikhombisa amadola. Abakulumsebenzi bathi ilizwe lifuna izigidi ezilishumi lantathu zamadola eMelika ngenyanga ukuze benelise ukuthenga ingqoloyi enela ukuchola ifulawa yesinkwa eyanela ilizwe. Amakampani athola ingqoloyi ayisikhombisa abikwa esevalile ngenxa yokuswelakala kwengqoloyi elizweni, okutsho ukuba nxa i-RBZ ingenelisanga ukubhatala imali yonke namhlanje kutsho ukuba amanye amakampani azaqhubeka evalile ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba intatha lezindaba zifumene incwadi yabe-Grain Millers Association of Zimbabwe abayibhale inkampani ethengisa ingqoloyi isithi ilakho ukuthengisela eMalawi okuseziphaleni zayo nxa ingabhadalanga izikweleti zayo namhlanje. Ekhuluma enhlanganweni lentathela izindaba yeHarare namhlanje umgcinisano weGrain Millers Association of Zimbabwe umnumzana Tafadzwa Msarira uthi sebethwele nzima emsebenzini wabo ngokusela ingqoloyi ngoba iziphala zikahulumende sezitshaywa ngumoya.
We require $13 million every month for which to our country.
Ilizwe lifuna amadola alichumi lantathu amamiliyoni, 18 miliyoni ngenyanga ukuze lenelise ukuchola ifulawa yesinkwa. Okwakhathesi sokubhadalwe amamiliyoni angamahlanu, njalo kusasa sikhangelele ukuqedisa umbhadalo wamamiliyoni ayisikhombisa amadola aseleyo.
Umsalala uthi inhlanganiso yakhe lokhu ikhulumisana labe-RBZ ukuze kuphunywe lamacebo okubona ukuthi ilizwe aliswele ingqoloyi, kodwa lokhu kulakho kuthatha isikhathi eside. Kodwa uzulu weZimbabwe ukhathazekile kakhulu ngokuswelakala kokudla lempahla elizweni ngemva kokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho olwedlileyo. Amafutha epetulo asetholakala nzima emagarajini kuthi ezibhedlela imithi kayitholakali ikakhulu ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Ababona ngezomnotho welizwe bathi lokhu kuzabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla nokudla elizweni. USimbarashe Maringosi osakhulayo eHarare uthi indubo zonke lezi zingabe zibangelwa ukwenzakala kwezombusazwe.
Mina mbona ngani kukhona ukwenzakalayo ngezombangazo lezi. ngoba ever since uNanga kwangena esikundleni sabona izinto zonke zabe zikwela zabe ziloke zikwela ama prices zabe lokhu etshintsha asikwazi ukuthi uhamba njani kukhona sibili okwenzakalayo
uhulumeni wanquma evimba ama company elizweni ukuthi engathengi ukudla okufana neflour rice chukela lokunye kwamanye amazwe ngoba ifuna ukuthuthukisa ama fertilizers akuleli alungisa lokhu kudla kodwa ngokusendakala kwengqoloyi osokubangelela amakampani avale sokuzaletha udubo lokusendakala kwalokho kudla uhlelo lukahulumende weZimbabwe lokhomand agriculture lubukaza luthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni ikakhulu umumbu nengqoloyi kodwa ingcwethi zokulima zithi usamele ukusetshenze gadala ukuze ilizwe lenelise ukulima ingqoloyi enela ilizwe lonke ngomnyaka ngimele istudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Live talk namhlanje sikhangela ukusabalala kodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesifudo esekholera osokubulele abantu abedlula amachumi amabili eHarare. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Elemelika lithi kalisoze lesule izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF. Lokhu kwethulwe izolo kusihlwa edalele Congress ngumnumzana Manisha Singh. Umsekeli ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngezenotho lamabhizimusi. Uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi ukuthi uselethele uzulu inguquko efiswa lelizwe leMelika. Namanye afakela owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labanye bakhe izijeziso zenotho. Uthi bazaqhubekela phambili bezama ukuthi kube lenguquko kweleZimbabwe. Lapho uMgabe uMnangagwa labanye babo kuthiwa bephula ilungelo loluntu njalo behluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya kumnyaka ka-2008. Wengeze wathi ilizwe leMelika okwamanje lizabe lihlolisisa okwenzakala kweleZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu uGiz Dube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Vukani Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Bakhuluma ngabakubonayo bona okufunekayo lapha ngokubona kwami kuyabe sokufuna ukuthi yona i-government yeZimbabwe nxa befuna ukuthengisa lokho okuzakusuthisa laba abangapha izawo sokumele ukuthi benze izinto ezizathengisela khonokho ukuthi sokulokhu kuguquka kuthi ngoba ukukhuluma esintwini ukuthi umlomo kawugcwalelwa mfula. So bona bafuna ukubona ukuthi abantu bakwanjani sebebhukuthile bangale kwangikhona.
Kodwa ke okuyikho vele okungenziwa nguhulumende weZimbabwe kuyini ukuze ukuthi phela atshengisele ilizwe leMelika lamanye amazwe ukuthi uyazama phela. Nakho ke phela uMnangagwa uthi uyazama kakhulu.
Antsho kufuna ukuthi kubonakale ukuthi kuyini okuzanywayo kuyini okusebenzayo ngoba ukufuna ukwenza into enhle ingakakhanyi ukuthi into yangikhona isiyenziwe. Angithi kuyachiyana umuntu athi nomna ngifuna ukwenze ngifuna ukwakha into enhle but nxa ingakayakhi laba abafuna ukuyibona umsebenzi wakhe bazamelela ukuthi bayibona ukuthi kathi indlu yona yakhiwe ithe yini. Ingqobekisi kuhulumende weZimbabwe ukuthi yena abone ukuthi kwini okwenzayo ukuthi kulethele uguquko okufunekayo. Singakhohlwa futhi ukuthi bona laba abakhulumayo bengapha bale intelligence yabo. So kulezi izinto mhlawumbe abazazi ezingekho ebantwini abaningi ngathi ezingekho kuZulu ukuthi azazi bona abazazi. So kufanele ukuthi uhulumende la uyazazi zona ezi zinto wakhe kasi ukuguqula khonapho kumele kuguquke khona kumele ukuthi kuzanje.
Kodwa wena njengengcwethi kwezombusazwe baba Moyo ubona zani kuyini osokuguqukile eZimbabwe nxa kukhona nje?
Osokuguqukile kakhulu khathesi yikuthi nje abantu ba ngokubona kwami lokuzwa kwami abantu baya sebebayenelisa nje ukuthi baxoxe ngobumo wekhaya ezambusazwe zona yikho kakhulu osokugugukile. Well, ukukhona okunye izindlela, kunezinye indlela imigwaqo itharisi ifakiwe. Kodwa ke ithi njalo ifakiwe ayila into abona lokhu kuthiwa ma-carriage way marking. Oh yeah. Umgwaqo umuhle sibili kodwa ula ma-carriage way marking. Lama sign gawakho. So nxa umuntu ufika uwethekela uyisethekela ungalahleka ngoba kula ma markings kuhle emgwaqweni. So iyo nje inguquko engathi ikhanya ikhona. Kodwa ukwenza kwezinto, ukwenzakala kwezinto, yikho lapho kakhulu okufuneka kwantu kuguquke.
Pho ke ubonani kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kukhanye sibilo kwenziwa nguhulumente weZimbabwe, kwenze ukuthi izinto zenotho lezi zesulu?
Lokho mina ngibona ingani kusezandleni zikahulumende weZimbabwe ukuthi uguquka. Izinto ziyaziwa, ngabona labo bathithi abalapha e-America bakhuluma la beZimbabwe ngezinto abazibona zingahambi ku. So kuse ingqobe nje zikweni ihulumende yeZimbabwe ukuthi yona ikuguqule yini khonokho ingakuguqula then kungalungisa izinto. Kuyaqalisa ukutshintsha, kuyaqalisa ukutshintsha bakhansela ukuba nesupport.
Lo ngumnumzana Vukani Moyo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, isavunguzane esiza lezulu eliningi seHurricane Florence sesifikile esigabeni seNorth Carolina kwele Melika sivelela elwandle olweAtlantic. UHurricane Florence ubikwa eseqalile ukudala umonakalo wokukhukhula impahla ngamanzi lokucitsha amandla kagesi, abanye bexwayisa ukusuka emzini yabo bebalekele lapho okungelangozi khona. Umongameli Recep Tayyip Erdogan wele Turkey ukhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe wele Russia uPutin ngomvulo ukuze bakhulumisane ngomumo weSyria. Iningi lithi impilo ilokhu isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemali kanye lokukhwela kwentengo yempahla, kukanti ezinye zalezi mpahla ziyasilela. Ukuzwa okuningi ngalolu daba sixoxele umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Wayelo kuyiqiniso ukuthi udaba lwemali njengoba sitsho khathi esivele akukatshengisa ukubuyelwa. Imali emabhenki iyahlupha, abantu balayinile, kunzima. I-US dollar velayo awusoze uyithole, nalabo abalayo bona ababathengisa ngapha emgodweni ukuthi ayi-black market. Ikhanya isiqanisile, ungananzelela namhla. Ngizwe umuntu esithi kade bethengisa ama-170, ngawule 100, kade befuna ibhondi ye-170 and ikhanga nsuku zonke. So iqiniso nelikhona ukuthi uminista omutsha ngibona ngathi i-task yakhe yokuqala ukuthi alungise indaba zezimali lama-banks, ngoba siyananzela ukuthi as long as siqhuba ngale indlela siyindawo njalo ama-price aqansile. Okwenza ama-price aqansa kuyatshengisa ukuthi imali amabhondi ethu asephela amandla xa usuwaqathanisa labo-US. So ngokunjalo uminista abona lo mlando ukuthi inkulumo yakhe leyana esike sezwe ethintwa lapho ikhulunywa ukuthi yena isizozayo ukuthi ahle akhuphe ibhondi kusiyaphela umnyaka. Mina ngibona ngathi yimpendulo.
Kodwa labanye lakho bayakusola ukuthi manje kuzasetshenziswana.
Okwenza kabeso hlobo lube khona ukuthi umuntu ole US dollar kahambe siyayisebenzisa siyayibhinga, uyayithatha ayifake emqamelweni. Kodwa ungakhipha le imali eyiyetshikulele eyibhonde eyiyesikhwazela uhlupho. Abantu bona abagcine i-US dollar lapho ekhona bazayiqhuba bayisebenzise, and ngase beyisebenzisa bazayibhenga futhi, bengayibhenga nakhola imali yena isiyaqalisa ukubuya futhi iqalisa ukubhoda ebantwini ingene ku-circulation. Ngoba khathesi uhlube esilalo ukuthi i-US dollar liqinisa ikhona ebantwini, ngoba khathesi ungayifuni uhambe kubona abantu abathengise emkotweni abe-black market uyayithola, lobo iyimalini uyayithola. So kusegcekeni imali yani khona. So ke asikhubeni le imali esikhozela i-problem okuthiwa yibhondi le, sifake imali e-right kube iyezidlala kumarket. Nesure futhi lama-price azozacansa, ngoba kathi esikhuluma kanje abantu sithwele nzima ukuthi ubhajethe imali yakho ukuthi uyathenga into ngemali nawasi, ngoba nxa ule bhondi iba nganeno, xa uswayipa iyabe isiqansile. Nxa ekhona khona le yesu ya ngaba nga isebenzisi iprize ya bilo so aso yesuwe le live li rana kanjalo bona abantu imali yabo nxa beyihola beholi imali elingana engakhweliyo ngenyanga ngenyanga abantu abaso yikubaphathe kuhle mbona ngathi ilizwe lithalulungiswa khona ba
kodwa ungathi lokho kokuswelakala kwempahla kunganeno yini sokuphathaniswa lokukhwela kwentengo yaso
mina nxa sinanzelela sibona ngathi khona okokwenziwa zibe ziqansa siya phezulu abantu benza ngabomo abantu bebusiness bayakwazi ukuthi xa uzofuna ukuthi uyicommodity uyithengise ngemali ephezulu bale system yokuthi bayayicatshisa bengayicatshisa nxa sebeyiveza kancane bekutshela hayi lami ngiyithole nzima so sebekhweza iprice so ikwese kuthiwa ukuthi as long as i-monetary policy yethu le esilawo kathesi lanathi khansale kule bhondi kulani kulani kuzenza ama-price aqanso okunzima uyakufika amayogarajeyo ngelafuel of late so ngumbuzo ukuthi kanti indaba ishiyeli ngekodwa uhulumende uyasethi ifuel ikhona and khona kuyasithengisa ukuthi lapho esiya khona indlela yakhona yinhle as long as engalungisa indaba le yemali ngiyayibona ukuthi i-inflation isesibulala
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association kanye lelwela amalungelo ezisebenzi ezCTU sixoxelaye ekobulawayo. Kuwoza Friday namhla silomculi odumo oyirumba uMagwaba ehamba leqembu lakhe elethe Pioneers bephethe idlalade labo elithi sezimbonga ngobulongwe kubika uNtungameli Nkomo.
Lidlalade likaMagwaba elesibili njalo lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela yona le engomnini sihloko dlalade. Ingubani kahle kahle linsizwa ezibizwa ngoMagwaba.
Ngokwegama elipheleleyo nginguChristopher ngizalwa endaweni yaseJolotshe kwaMakhaza isibongo sami ngesakomoyo. Yimi engikhokhela iqembu leMagwaba and the Pioneers. Abalandeli bami bonke abasendaweni ezingefu ezezihlukahlukeneyo ngidlulisa ukubonga kakhulu bafowethu kulokho elikwenzileyo ngokungisekela nokungisupporta ekukhipheni kwami isingle track yami ngo-2016 imfika emculweni eyayithi ukubuyisana reconciliation.
Lapha ukhuluma ngani Magwaba?
Esihlokweni sami lesi sithise zimbonga ngobulongwe. Ingoma yami ikhungethe inkulumo eqondane ngqola lapho ebantwini abayehlelwe yisehlakalo esokuthola ukuthi usizile umuntu but in return kafisa ukuthi abonge isibongo sakho ufuna ukubonga ngobulongwe njengokwenza kwembuzi uma ingena esibayeni lapho elala khona kuyindlu yayo.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela le ethi impethu. Abalandeli ubatshiyela wapi amazwi?
Abalandeli ngibathanda kakhulu kuso ngiyacelisa nabo ukuthi bebekwazi ukuthi banespace esikhulu kakhulu enhlizweni yami bayinto yonke kimi ngiyafisa ukuzibona nami kusasa ngikwelinye izinga.
Siyabonga lapha umculo wedumo weRumba uMagwaba ihamba leqembu lakhe elethe Pioneers ledlalade labo elithi sizambonga ngobulongwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.